Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 24 kumabaza 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Badla amalahle abantu kweSouth Africa abathi sokumele abantu bokuza bephume bevele kulelo lizwe.
Mabashaye phansi, sizawukola apha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe.
Baningi kakhulu abathi abantu bokuza bathwalise nzima izizalwane zakweSouth Africa.
Abafowethu abathathi into zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalme down. Ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho
kodwa abanye abadabuka eZimbabwe bathi izigebengu ngabantu abangamahlongandlebe athi abadabuka eZimbabwe kuphela
ubugebenga buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe spam
uthayo kabuhlungu ngamapolice akumsekelo wechembu eHighlanders Football Club zalutshulela ezamasiko ezabajala ezokhulo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesibili koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amahotela lezinye indawo okuhlala khona abantu ngesikhathi kusenziwa umbukiso we-ZATF asegcwele njalo sokulungiswe kahle endaweni okuzabukiswa impahla etshiyeneyo kulamankampani ezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba adlula amakhulu amahlanu azabukisa impahla lonyaka e-ZATF. Umnumzana Nicholas Ndebele, umqondisi wenkampani ye-ZATF, uchaza kabanzi ngombukiso lo.
Siyathokoza i-ZATF company ukwamukela izethekeli ababukisi osomabhizinisi abashiyene bazobukisa kulo mbukiso omkhulu we-ZATF. Sithanda njalo ukunanzelela ukujabula okuvezwe ngabazobukisa bekuveza lokhu ngokulungiselela izindawo zabo zokubukisela. Lokhu kuqoqela laba abavela ngaphandle kwelizwe asebeqalisileyo ukufika njalo labo betshengisa ukujabula ukuthokoza ukuthakazelela ukuba lapha eZimbabwe International Exhibition Center. Sithanda njalo ukuthi sisitsho ukuthi lo nyaka kuzaba umbukiso omkhulu.
UNdebele uphinde wathi bangezelele indawo lapho okuzabe kubukiswa khona.
Nxa unanzelele ekuhambahambeni kwakho ukuthi indawo zokubukisela sizengezelele nemakhi esifake ngayo ngaphansi ukwenzela ukuthi khona sizama ukuthi wonke muntu kade efisa ukubukisa sizama ukuthi khona simnikeze indawo yokubukisela. So siyathokoza, siyabamukela izethekeli zethu ababukisi eZimbabwe International.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ben Moyo uthi kuhle ukuba iZITF yenzelwe koBulawayo loba nje kungasoze kuguqule isimo esibi somnotho welizwe.
iZITF yebo qathekile for Zimbabwe to show a case industry, but yiphi industry that is showcasing? Yebo siza invite omakhelwana ukuthi bebuye bezo display zabo izinto. Kodwa ziphi izinto ke sibe sezithengwa ngani ngoba owethu umnotho kasilawo asazi bekona babona kuloku sincekula khona usincedayo yini. Ama-stands ezeTTF adula kakhulu abantu abaningi abawenelisa.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawa inkosikazi Nokuthaba Shoko uthi abanamali yokusa abantwana ezeTTF.
ICT i-trade visa yakwazi ikhona sibili kodwa imali yokuthi sihambise abantwana khona la silayo ngoba izikolo ziyavulwa kathesi kathesi.
Umnumzana Promise Mkhwananzi othakazelela ezombusazwe uthi umbukiso lo kawusoze uncede nyitsho lakancane eleZimbabwe.
Mina umbono wami ngendaba yeZimbabwe international trade fair ukuthi akulanto okuzayitshintsha empilweni zabantu okubuthana e trade fair besidla izimali bembukele ku internet kuthiwa ama councillors e Harare asuke lezigidi zemali bezongena ama workshop lokuhlala emahoteleni e trade fair leyo kulokuthi bathathe imali lezo bathuthukise isigaba lapho bavela khona.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lisembukisweni lo.
Yeah, lo nyaka embukisweni wa trade fair stendi zezanu PF siyabe sinezinto eziningi kakhulu. Siyabe sinonile sibili ngezinto eziningi kakhulu. Okokuqala mana ngisungile ngithi mina konke iregalia iyabe itholakala lapho abafuna iregalia abafisa ukuthi bathole iregalia yeparty. Kulokunye ke umsebenzi emningi enziwa ngabomama Women's League iyabitshengiswa lapho.
Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwesihloko esithi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Change for Economic Development ugqitshwa ngensonto. Umongameli Emerson Tambo Mnangagwa ukhangelele ukuba uzavula okusemthethweni umbukiso lo ngoba umongameli Uhuru Kenyatta obecelwe ukuba ekwenze lokhu kasabuyi eZimbabwe kulandela ukubhubha kwayengumongameli wakwele Kenya Umuyi Mwai Kibaki. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zakwele South Africa zithi sokumele abokuza abangalamaphepha aqondileyo ukuhlala lokusebenza kwele South Africa bephume bephele kulelo lizwe ngoba umkhankaso we-Operation Dudula uqhubekela phambili ezabelweni ezijiyeneyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bakunanzelela ukuba abasafunakali kwele South Africa. Abafisa ukuba abadabuka eZimbabwe bebuyele ekhaya bakhoqela umnumzana Simthembile David Mphoswa.
Manje ngoku sebezomosha yonke into kuyimesi ngabo abantu balapha ngaphandle apha eSouth Africa. And yimesi into abayenzayo ke ngoku abezi kuba besiza abanye beza baza bazomosha lapha eSouth Africa. Inintsi imesi abayenzayo. Imoto ziphuma ngeborder ziphuma phi nabo siya kumazwe wabo. Inintsi imesi abayenzayo. Sibonile nenye ivideo iyatrenda. I think was Botswana iyababuyisa back eZimbabwe babuyiswa ngetruck njengabe sitbona bafuna iSouth Africa I think babuyisele back wabe ngabikela hlobo ezengalapha eSouth Africa because bafuna waste imali zegovernment yase South Africa ube nomnotho walapha ngoku ushokoxeka ngenxa yabo babashaye phansi sizawukhola lapha eSouth Africa ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe ezinye country ezizabo eziza ngaphandle Uganda ayikho le mess bayenzayo noma Congo bayenza apha xa ujona lapha ko live nalapha bako TikTok ayikho le mess bayenzayo mabahambe babuye ngendlela e-right kubuye akufanele kumabuye bonke abangekho semthethweni abayibethe noma bangathi napha eZimbabwe bakhona ama South Africa lama South Africa pa eZimbabwe ahleli ngokomthetho pa awamoshi pa ayikho le nto bayenzayo bayenzayo bona belapha eSouth Africa.
Umphoswa uthi inhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana Nhlanhla Lux Dlamini esola okwenziwa ngabokuza iza kwenza izimanga kwele South Africa.
IDudula abaziyistopa even nomalema lo. Umalema sizawujonga i-2024 akho nto ezayizuza.
Umnumzana Sifiso Khumalo omunye njalo osola okwenziwa ngabantu bokuza uthi kuzisa usizi okwehlela odabuka eZimbabwe u-Elvis Nyathi e-Deep Sloot. Loba nje kukhanya engani kabulawanga yilapho abakumkhankaso we-Operation Dudula. Ukhumalo uthi sesifikile isikhathi sokuthi abokuza babuyele abadabuka khona.
Ngikeka nje ukuxwayisa kakhulu kubafowethu laba ngaphandle baseZimbabwe ake ngiqonde nje kubona. Bafowethu into eyenzeke kubhuti lo u-Elvis Nyathi is very painful. Akekho umuntu ongayimukela into leyo. So ake sithayini ukavota ngokwami ukubheka abafowethu abathatha into zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalme down ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho because manje uma bengathi bayaqhubeka bayahlala ngenkani ngokwami ukubheka sizokhala umdlula lo ke sikhali. So please bafowethu, cela nikhuzanene nalabo abanye abangena kuma social network ba comment ngendlela engekho right. Still basaniphushela entweni ezirongo because these people baba neenga the way abacomplaina abacommenta ngakhona. So please guys, ningabakwethu, let's stop ukwenza izinto ezirongo. Size sibone izinto ezibhlungu njengalezi sizibonile. Whatever bafowethu iright into enenza noma iwrong asicabangeni.
Kodwa umnumzana Oscar umuzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi ubugebengu abukhethi mhlobo.
Ubugebengu abukhona everywhere. Bakhona ama South Africans akaqekeza igold eZimbabwe ehamba nabantu baseZimbabwe. So ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu base South Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu.
Umnumzana Mbuso Mhlanga olamaphepha akondileyo okusebenza lokuhlala kule South Africa uthi usobala ukuba sebezondwa izizalwane sakule South Africa.
I-crime asiyikhondona abanene kodwa bakhona sibili abafowethu abagangileyo abasuka lapha abasuka khona bezokwenza i-crime. Into esikhona nje South Africa yile ukuthi ngesintu kuthiwa zonelwa mvuyinye. So laba abasonelayo sebewonele wonke umuntu nomuntu o-right nomuntu o-wrong sekuyinto eyi-one and right now ama-South Africa singabasoli njalo ngoba vele ma ungabheka into esiyenziwe yithi ama-foreigners amaningi is too much. Abanye badayisa amatraki siyabazi abantshontsha babulali abantu bahijack izimoto. Angazi le cash in transit ukuthi amaZimbabwe enza mangaka involved or it involves all nations ngoba kuyatholakala kunasebeButswana kutholakale kunabe South Africa. Sokumele ukuthi abantu abanye njengami sengicabanga khona ukuthi ngilungise nje ngibuyele khona le ekhaya kuna ngenye indlela ngoba angisoze ngifuna ukuthi ngize ngibulawe ukuthi ngise South Africa. Asifunakali, that's the bottom line. Whether une permit or awuna permit sokufana.
Umhlanga uthi izizalwane zakho leZimbabwe sezidudulwa lakwamanye amazwe. Uthi uDlamini kusobala ukuba usekelwa iziphathamandla zikahulumende kwakwele South Africa.
Nabo uBotswana sebefollowa into edudula. So it's like vele sesidudulwa yonke indawo. Dudula abantu abaningi bangayisola bathi lumfana. That boy cannot just act by himself like that. And igovernment yeSouth Africa mayivele inesifiso sokumstopa. They would have stopped him long time ago. They are not ngoba umfana lona uyifront ya ama big guys abaku government and it's known ukuthi he's being bailed out by abantu abaningi abathile. So that boy will not stop and kuyaphambili into yangona is going to grow such that vele ekugcineni all of us will just have to be forced to leave this place ngoba sizoba sesibulawa and kuzokuba kunalento ukuthi abakhulu abaphethi ilizwe bazabe belokhu bethi no we don't want this, hey this is illegal, yet they know pretty well ukuthi yibo abanikazi bento yona le. So lana nje asitshelwa ngeqiniso, angazi kumbe bayesaba izanu or bayesaba iZimbabwe.
Kuyaxokozela kwele South Africa kulandela ukubulawa kuka Elvis Nyathi izizalwane zakwele South Africa ezazidinga izigebengu. Unyathi wayehlala e-Deep Sloot njalo ongcwatshwe eZimbabwe ngeviki ephelileyo wayezisebenzela ezindlini zabantu kwele South Africa. Okwamanje uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bavota abantu kwele France ngokungilana khona uMongameli Emmanuel Macron lodlelana labantu abenza udlakela
lobandlululo unkosikazi Marine Le Pen osekela njalo umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ozanqoba kukhetho lolu uzakwenza kube le nguquko ngendlela akhangelana ngayo nabanye abakhokheli bamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ukhangelele ukuba iziphathamandla zakwele Melika ezethekelela lelo lizwe zizamnika izikhali zokulwisana lele Russia elibomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo. Umphathintambo wakwele Melika obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin lomnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana nabanye amazwe bakhangelelwe ukuba bazakhuluma laye ngodaba lolu. Sokule nyanga ezimbili eleRussia lahlasela eleUkraine lisithi kalifuni libe yingxenye yeNorth Atlantic Treaty Organization kumbe iNATO. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqoqa lomnumzana Elijah Singele Mpofu ohlala eNkayi esabeleni seMatebeleland North ngokubhekane loZulu.
Senganamasiko wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelobola usenzi
ngalesi isikhathi somnyaka kungu-April kunje kungumnyaka olokudla ngabe abantu bayaphithizela emasimini bayataka umumbu omunye sebehluba sebegiga idibule. Kodwa akunjalo kuthulisekile kuthe zwi ngenxa yokuthi izulu kalinanga kuhle kulendlala embi. Ukuze ubone sibili ukuthi kulendlala embi ngitsho lanxa ungena emakhaya bekufanele ukhathezi nxa ungena emakhaya ubone igodi lezibi ligcwele amakhasi emfe ligcwele amakhasi omumbu kunye lama lengebhezi zamakhabe lanxa uhamba ezindaweni lapha ezindleleni uthi ngabe uyawabona amakhasemfe lanxa ufika lapho kubuthana khona abantu ngengaba lapha nebahlangene kuthange siya kwenza i-reverting ye yama collaborators angizanga ngibone ngitsho lo yedwa umuntu othwele ihlanga lemfe kumbe okhulula umumbu ophekwe ewudla njengomphako. Lokhu kubonisa sobala ukuthi umnyaka lo mubi okungazake kubonwe.
Kubi kakhulu siyakuzwa Mpofu. Qhubekela phambili baba.
Kufanele ukuthi nxa sekusiyafika oJune the earliest kufanele uhulumende abe sezamile imizamo yokuthi anike abantu ukudla kumbe inhlanganiso ezimele zingenele zisize abantu to the earliest ngujune the latest ngujulay. Ungabona kufika ujulay lokhu kungangenzakalanga kuzaba nzima emakhaya mangoye uyabe selala eziko zonke insuku mubi lumnyaka okubonisa obali ukuthi indlala le inkulu bekuthi nxa kusiyathengwa ezitolo lapha ngoba imali kayibonakali amasepa, amachukela, lezinye nje izindiyo zangkhaya. Abantu bebethenga ngamabele. Bebethenga ngawo umubo, bebelawo. Abanye kumnyaka ophelile. Ubona ukuthi nxa usiyafika ezitolo lapha kulesitolo esephumana phansi, okuthiwa kukondotjelana. Bekugcwele isitolo ngisakhona umumbu pam. Lalapha kwesakokombane esika Shepherd. Bekugcwele kuthe kodwa khathesi ungahamba kakusela ngitsho sebe uthenge wonke abantu laba abalezimali zabo. Kubonisa sobali ukuthi akula lutho emasimini. Kodwa-ke hhayi enkomeni ezifuyweni kungcono ngoba belisina nje khathesi hhayi ukudla kwenkomo kukhona la manzi akhona emadamini ethu wonala esihamba sivala ama izifudla esihamba sivala imigelo sizama ukuthi sigcine amanzi ezifuyo zethu. Nxa usiya laphana kuward 10 kule ndoda laphana ethiwa nguGewu Ndlovu ile damu laye khonapho eyaligebha incediswa ngabantu ligcwele lithe phama ubuye futhi ngapha komaluba village kule ndoda kusobhuku Philemon kule ndoda ethiwa nguWilinet Mpofu mfoka Memezi la idamu eligcwele ka phambo ubuye ngapha kusobhuku zeBlon kuKwad 11 kosivala kule damu lapha esilibe sithi kukhona nelina ligcwela lithulethe zwi kubonisa obalo ukuthi hayi ezifuyweni kulobubelo lokho engikukhulumayo kuliqiniso ngoWad 11 ngoWad 10 loWad 12 nxa okukulama ward kuyikho okukwamanye amaward enkaye kuzima lonyaka kumele ukuthi uhulumende abophe ziqine nxa kunganjalo abantu bazaba sebunzimeni bendlala obubuhlungu
Senhana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
usenzi
sike sizwe ezokholo lesikristu silonto kwameli komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sisanda kuphuma emkhosini wePhasika angazi ke ukuthi leli Phasika lalonyaka ledlule njani kuwe yebo kambe abanye lokuthi iPhasika liyini abaqedisisi kodwa ungasenani balutshwane abantu abangaziyo ukuthi iPhasika liyini ake sizwe ke ilizwi lethu lanamhlanje esiza khumbuzana ngalo isiza lithola encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka iChapter 24 sahluza amashumi amabili lane indima eyodwa nje ekulesihlokwana esithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke ivesi ngelamashumi lamathathu lesithupha verse 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini na ukuthula makube kini na ilizwi leli likhuluma ngabantu ababe lokhu bebabaza isehlakalo esePhasika sokubethelwa lokuvuka kukaJesu lokhu kubonisa ukuthi kungaba lesehlakalo phakathi komphakathi abantu kabayekeli ukukhuluma ngakho kuvele kumele kube njalo ngoba angithi into iyabiyenzeka le phakathi kwabo emehlweni abo yokunye bekuzwa ngendlebe zabo ilizwi lithi ke laba ababesaqoqa ngabafundi bakaJesu laba ababeqoqa ngokuthi kambe lokhu esasikuzwile ikho yini abanye bevuma abanye bephika abanye bengezwakali bengaqedakali ukuthi bathini ungayibala usehla usiyaphazi uzafica ukuthi yilapho ke uJesu acina esebajingisa amanxeba akhe ukuthi ngempela nguye lo owayebethelwe esiphambanweni kodwa ayisikho ke engifuna ukuthi sikunanzelele lapho engithanda sikunanzelele ukuthi nxa singumndeni sihleli sikhuluma kunenge esikukhulumayo okunye siyakukholwa thina esiyabe silalele lana lo okhulumayo okunye uyabe kukholwa kodwa okunye sazi ukuthi kayisikho kodwa ke ezinye inkulumo engifuna sizikhangele zinkulumo ezingakhiyo ezileta ingxabano phakathi komndeni abantu bayakhuluma ingabe yini abanye bakhuluma bephule inhliziyo zabanye abomndeni bengananzelele ukuthi sebesephula inhliziyo zabanye eminye imindeni ize yaziwe ngokuthi imindeni yokuxabana abanye baze bafukelane lejoyi ukuthi asoze bafa bakhulumisana ngobana ingxoxo zabo kazakhi ngezokuxabana kulapho-ke kunjalo-ke kulokuxabana khona lokho kulokungazwisisani, kulokungakhethi amabala lamagama. Lapho uJesu athutsha khona phakathi kwemulathi uthula makubekinina imindeni obaba labo mama labantwana labo makhelwane lezihlobo labangane badinga ukuthula. Yebo kambe ziningi izinto ezingabangela ukuxozela emndenini okungakhulunywa ngazo, kodwa esikukhulekela ukuthi kakube lokuthula lasekukhulumeni abantu bakhulumisane kahle. Lo Jesu uthi imindeni yonke kayibe lokuthula. Khangela amagama owakhulumayo, ucabanga ukuthi kambe nxa uJesu engathutsha angathini ngalokhu okukhulumayo. Ilizwi elikhulu yikuthi ukuthula makube kinina. Lami ngitsho njalo ngithi ukuthula makube kinina. Sikhulekeni Baba Thixo, asicela okuningi namhlanje, sicela ukuthula okuvela ngakuwe emndenini yethu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungadinwa kusasa. Wozabacha sixoxa losakhulayo uRivoni Yancube ukhangelwe ukuba uzabhadeka embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Wozabacha namhla sixoxa losakhulayo uRivoni Yancube ukhangelwe ukuba uza kuya embukisweni weZimbabwe International Trade Fair lapho zabukisa khona akubumbayo okugoqela imigano yemdaka. Akusizwe uRivoni ekhuluma ngodaba lolu.
Izalo kombimba wa-10 kulilima West ngenza iportal ukubumba izithi ngifundiswa ngubaba uthi Dick Animal Sibanjana Junior. Ngikhethe iPlan International ukumela iproject yethu leset. Ngiya eZimbabwe Trade Fair ngiyobukisa imisebenzi yami yezandla. Ngibonge ubaba uthi Dick Animal Sibanjana Junior ngothando lokusibekezelela. Ngiyabonga.
Sixoxe njalo lo Zivania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animals Banjana Junior.
Ngithanda ukubingelela isizwe sonke, iZimbabwe yonke kumele umhlaba wonke. Ibingelelwa ngokasibanjana umntwana u The Big Animal ocula leqembu lempi yosindiso, kodwa ke ngibhizi futhi ngama projects abantwana engilethemba lokuthi njengoba namhlanje lisizwa ngikhuluma lapha sile ndlela yokuthi silomntwana okhethiwe ukuthi ahambe ayimelela iproject yethu e Trade Fair. Iproject yokubumba ngezokudweba, babumba izitsha, amatipoti, amakhapsi, noma ngithi imiganu, bengabantwana mpela abahlakaniphileyo. Silo mntwana osukayo nje esiya koBulawayo e-Trade Fair othiwa nguRivoni Yancube, osengumntwana osengani usebona lapha aya khona. Engikhuluma nje engumntwana oselezinto eziningi esezithe wazidayisa kumenti wazithengisa wathola inzuzo kizo. Sicela kakhulu ukuthi sengathi lingasipha lathi indlela yokuphila. Ngikhuluma nje umntwana ozasuka ngolwesibili esiya eZimbabwe Trade Fair koBulawayo.
Lo ngumnumzana Zephania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animal Sibanjana Junior. Besixoxa naye esesigabeni sempimba esobelweni seMathebeleland South. Wenze midlalo uyakhala umsekelo weqembu le-Islanders Football Club uLindani Gabazela Hadebenkala otshaywe ngamapolisa izolo ezihlabane.
Kuvuka umsindo eBoreni saphuma estadium amapolisa esejikijela iTS Moko sabaleka saye town. Sesetown sesizama ukudingana ukuthi sihlangane sithole i-transport sisuke etown. Amaphosa abuya. So mina vele bekuloo mzala wami 11 ngeqele emuva kuloo box. Babuya amaphosa lana e-about 6 bahle baqalisa ukuntshama phakathi kwe-load box. Bengihamba loo namfana bamdonsela phansi bamtshaya bakumzala lakho baqala ukumtshaya kungelamsindo kungelani cause into athi sisenzakala besebetshaya wonke umuntu ogqoke isikipa esiyi-black and white cause abanye batshayele ko-chicken yini abanye batshayelwa ko-okay. Hayi into yakhona yazi vele ibe zima. kule imota bathi iquantum abajikele iTier gas phakathi kwalo ukuthi abantu behle baphume phandle babachaye kuhle because beqala balijijele ngeTier smoke ngesikhathi selihitshiwe sebelitshaya kamapolisa kungelamsindo kungelani.
Ulimele kanganani? Akusitshele sibili ukuthi uzwa njani.
Ngilimele sibili ngoba ngithungwe 7 stitches. Ngilimele sibili, ngilimele plus lo mzimba wonke vele ugcwele ama bruises.
Sikhuluma lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolibalisa yokufayina
u